isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 5 kuNhlangula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
uPresident usayine iTNF namhlanje kuseni ngo 5 bengakazokebe lama copies eneleyo ukuthi sikwanise ukubona ukuthi esakuvumulenayo waye parliament waye senate yikho yini okusayinwe nguPresident.
Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezCTU yamukele ngenjabulo ukwethulwa komthetho wokukhulumisana weTripartite Negotiating Forum Act.
Kuyasethusa kusikhumbuza abadala nxa besithi umfula othuleyo uyathona uthele kunene. Besingafisa ukuthi uhulumende ejophela ukuthi kanti kuyini lokho okusokusingene lapha ekhaya. Awuye ungene isilwane ubaba thule ayekela abantu labedliwe isilwane.
Lanxa uhulumende esithi wenza yonke imizamo yokulungisa umnotho welizwe, abantu bathi bayakhathazeka ngokuqonga kwentengo yempahla ezitolo. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu e-Freedom House ithi isimo sokwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo kuqhubeka kusiba kubi emhlabeni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Abenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, bemukele ngenjabulo inyathelo likahulumende lokuphawula ngokusemthethweni inkundla yokukhulumisana yeNational Tripartite Negotiating Forum kulandela ukusayinwa komthetho lo obesithi ubevele usuphuzile. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emkhosini owenzelwe ehoteleni yeRainbow Towers, uMongameli Emerson Mnangagwa uchasise ukuba lanxa kuthethe iminyaka phose engamashumi amabili kuchukanwa phezu kokusungulwa ngokusemthethweni kwalinkundla sekuze kwafezeka, utshelela umkhosi ukuba uhulumende wakhe uyaqakathekisa indlela yokuxoxisana sikhathi sonke lapho kube lokungazwisisani kulokusebenzisa indlela zokutshengisela okulodlakela.
In the Second Republic, let us shun the culture of militancy, disharmony, and demonstrations. We must develop greater understanding of each other's perspectives.
Masahlukane lomkhuba wokulwisana nokungawelelani kanye lokutshengisela kulo umbuso kahulumende wesibili. Kumele sibe le ndlela zokuzwisisana kumibono yethu ngoba sonke silomlando. Njengalokhu okwalotshwa ngomunye umlobi owaloba esithi inkinga lokungazwani.
Osaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso emela abaqhatshi e-Employers Confederation of Zimbabwe, EMCOS, uDr. Israel Murefu, uthi abenhlanganiso yakhe bazimisele ukusebenzisana lezinye inhlangothi zempilo kule nkundla.
The challenges are many and include, among others, increases in the cost of production.
Inkinga ziningi kakhulu. Lezi zibalisa ukuqanda kwentengo yokulungiswa kwempahla, ukwehla kwenani labathenga impahla, ukwehla kwempahla ethengiswa kwamanye amazwe, ukusilela kwemali yakwamanye amazwe, ukusilela kwamandla kagesi kanye namanzi, udubo lokungathembeki, ukwehla kwemali eholisa izisebenzi kanye lokwehla kwenani lalabo abaqhatshwayo.
Kuthi abenhlanganiso yezisebenzi emhlabeni jikelele e-International Labour Organization, ILO, bathi balethemba lokuba izosebenza kakuhle linkundla iphiwe inhlonipho efaneleyo. Emazwini omqondisi we-ILO uMnumzana Guy Ryder, afundwe ngummeli walenhlanganiso eZimbabwe uNkosazana Hupuleng Pororo, uthi le yiyo kuphela indlela engasetshenziswa ukuxazulula inkinga eziyabe zithe zaba khona.
Your Excellency, it is not the sole responsibility of either government, employers or workers to find solutions to the economic
and social challenges. This is the solution to all of them. So that everyone can find each other, modernize towards a common goal. Lokuzinikela ekusebenzeni ndawonye.
Unobhala weZCTU uMnumzana Jafet Moyo uchasisa ngokuqatheka kwalenkundla.
Iplatformu le esasivele silayo iminyaka yonke nje edlulileyo engafika amakhulu amabili. Sasiphonga ukukhuluma kungalamthetho ongani uyasinceda. Ongathi kumbe uyasigavena ukuthi sisebenza njani. So ukuphumile namhlanje ukuthi upresident uthi ke usesayinile ukuthi kube ngumthetho ukuthi kusokule TNF kusemthethweni. Okusokusutsha ukuthi inkulumo esabe zisenzakala ke kule platform sezinkulumo ezi sezibhaliwe ukuthi ziyangaphi nxa sivumelene kumbe nxa singavumelananga ziyangaphi. So sokusobala ukuthi sesiza kwenza inkulumo okusemthethweni.
Uthi kodwa yena lenye inkokheli baza kubheka ngelokhozi okuzolandela ngemva kokusayinwa kwalomthetho owe-TNF Act ukubona ukuba kuyalandelwa na okuvunyelenweyo.
Nxa kuyikuthi ke kulama provisions kuplatform kugwalo lolu ke esibone ukuthi khona azasiphica ekusebenzeni kwethu, hayi sizawachallenja kodwa besingakazisiwatshenise siwabone njalo njengoba besitsho nje ukuthi upresident usayine i-TNF namhlanje ekuseni ngo-5 bengakazekebe lama copies eneleyo ukuthi sikwanise ukubona ukuthi esakuvumelanayo wayeparliament wayesenate yikho yini okusayinwe ngupresident.
AbeZCTU bathi bajabulela ukuba sekufezekile lokho abekade bekukhankasela sonke lesi sikhathi lanxa uphuzile kuthethe iminyaka edlula kancinyane amajumi amabili. Umkhosi lo ungenwe iziphathamandla ezivele kungatsha ezehlukeneyo zikahulumende okubalisa olwezisebenzi zikahulumende lazo zonke kanye lenhlalakahle kaZulu abavele ehofisini yenhlanganiso yezisebenzi umhlaba wonke ye-ILO, abenhlanganiso emela abaqhatshi ye-MCOS, ezisebenzi eZimbabwe ye-ZCTU kanye labameli bamazwe achiyeneyo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ngesikhathi uhulumende weZimbabwe esithi wenza yonke imizamo yokulungisa umnotho welizwe, iningi lithi liyakhathazeka ngokukhuphuka kwentengo yempahla. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amavinkili wonke asedolobheni lakoBulawayo kusukela izolo akhweze intengo yokudla lempahla ngesilinganiso sokuphethwe okwedlula kabili, osekuchiye uZulu edidekile engazi ukuba kusasa kuyavuka kuminjani. UMnumzana Mpikelelo ngangezwe Khumalo uthi kuyadanisa njalo kuyabahlukumeza ukuqansa kwentengo kubakhumbuza ngomnyaka ka-2008.
Uqala ukuthi ngikhulume ngokukhwela kwama-prizes. Lokhu kuyadanisa njalo kuyahlukumeza, kuyethusa. So kusikhumbuza khona laphana ngo-2008-2009 lapho wavuke kuseni khona ama-prizes etshintshile emina tshintshe kathathu. Ukuthula kwakhe lokhu thina kuyasethusa, kusikhumbuza abadala nxa besithi umfula othuleyo uyatshona uthele okunenga. besingafisa ukuthi uhulumende ejophela ukuthi kanti kuyini lokho okusokusingene lapha ekhaya. Awungeke ungene isilwane ubaba thule ayekela abantwana bedliwe isilwane.
Osakhulayo ubagidzanani Dube usola ukuqansa kwentengo ethi kubazwisa ubuhlungu. Esola lokuthulisa kukahulumende ngokuqansa kwentengo yempahla ezweni.
Ukuqansa kwentengo lokhu sekuzizwise ubuhlungu kakhulu, mina ngathi ngesilungu yi-madness ngoba okunye vele sesizenzela thina sodwa, sesisenza ukuthi izinto zibe nzima. Ngiyazwisisa sibili ukuthi uhulumende la wenza izinto zibe nzima, kodwa thina sodwa yithi sisenza izinto zibe nzima kithi sodwa. Ukuthulisela kukahulumende kusitshiya esimeni esinzima kakhulu, ngoba sokukhanya ukuthi lapha vele sizintandane, asilamzalo ongasimela lapho si-abuswa yilaba bantu abakhweza intengo.
Unkosikazi Sandile Chongwe uthi ukuqansa kwentengo sekulakho ukudala ukuba balale bengadlanga.
Hayi, intengo seziqanise kakhulu, sesisuka lokuthi siyenzeni, into sezidura ezindlini sezisingani ngaze silale ngendlala. Shuma zoye from $8 to $21. That's ridiculous.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Happy Mahadi uthi sekunzima, sekungaphezu kwamandla abo, abasayenelisi ukuphila njengayizolo.
Ha, sizothini, awula ngenye indlela. But it's now too much. That's all that I can say. So too much, kakhulu, asakwanisi lokho. Asazi. Hayi, azikunzima lokho. Asazi ukuthi senzeni. But lati mana sithule simbukele sibone ukuthi wenzani. Ucabangani.
Isimo somnotho simi manzonzo ezweni. Amabhanga awala mali, abamavinkili amanengi sebesala ukwamukela imali yohlobo lwebond note loba ekamakhale khukhwini ARTGS, bethi bafuna idola leMelika. Uma ungelalo uhlawula okuphethwe kahlanu kusiya ngentengo yokuthi idola leMelika lithengwa ngemalini lelo langa emkambo wensitha wabosiphatheleni. Amafutha ezimota lawo aqhubekela phambili esilela, inengi seliphephela emkambo yensitha, inengi lawo efuna idola leMelika. Uhulumende uhlala ethembisa ukuba udubo lokusilela kwemali amafutha ezimota lokuqansa kwentengo yempahla kuzalunga, kodwa uZulu uqhubekela phambili ebhekane lendubo lezi. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uhlala ethi inguquko kwezomnotho kayisoze yabakhona masinya, kuzake kuthathe isikhathi esithile ukuthi amanyathelo abawathathayo njengohulumende azale izithelo. Kunje uhulumende unemizamo yokuphathisa uZulu ethile egoqela ukuhlawulela indleko zesikolo, ezokwelatshwa, ukwabelwa abaswelayo ukudla lokunye. Uncube uhlala ethembisa njalo ukuthi uhulumende uthatha amanyathelo wokubona ukuthi osomabhizimusi bangakhwezi intengo yempahla lokudla mahlayana, kodwa abantu bathi kababoni lokhu kusenzakala. Nangu abezitolo kusukela izolo emavinkilini wonke edolobheni lakobulawayo bavuke bekhweze intengo ngokungamakhulu amabili ekhulwini, i-200% yentengo yempahla ebikhona kuthange. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ebiphakathi kokutshengisela kusukela ngomvulo kusiya namuhla ithi isihlolisisa ukuthi inyathelo layo liphumelele yini elokuthi uhulumende alalele izikhalazo zabo abhadale iholo lababalisi ngedola leMelika. Inhlanganiso le iqoqe lokho kutshengisela njalo ithi kulezinye inhlanganiso labanye ababalisi abayixhasileyo, ithi njalo izaqhubeka itshengisela nxa izikhalazo zayo zingafezwanga. Ukusenjalo isiphathamandla seyinye njalo inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ezimtha, umnumzana Sifiso Ndlovu, uthi bona bazaba qhubeka bexoxisana lohulumende ngodaba lokwengezelela iholo.
Kulendlela ezimbili ke inhlanganiso association ezilandelayo. Indlela yokuqala ukuthi siqhubekele phambili sixoxisana lohulumende ngaphansi kwenkundla ye-MJMC, ngoba silabo abameli abakhona ngazo. Besibakhumbuza njalo ukuthi nxa behlangane nabanye abaqhokisani babona ukuthi imali esifisayo ngabangapha. Kube sesiba le ndlela yokuthi sifuna ukuthi sikhuthaze njalo sikhombise iparlamente ukuthi ixoxe ngalolu daba. Nambe sibona ingathi udaba lokuthi izisebenzi ziphathwa njani alukhulunywa kakhulu eparlamente. Ngaleyo ndlela-ke sizake sesihambisa ipetition kuspeaker weparlamente ukuthi axoxisane namalunga akhe, abuye njalo abize onongqongqoshi abakhangela ngezisebenzi ukuthi bazochasisa kudalela eparlamente ukuthi kungani izisebenzi zihlala zikhonona kakhulu ezikahulumende, kanti-ke njalo kungani kungabi le ndlela yokuthuthukisa iholo lazo ngendlela enza ukuthi abantu bangabi nokuyanga.
Libona kuyilo leli nyathelo elizasebenza?
Ukuthi lizasebenza sizabona ngemphumela, kodwa ukuthi ngamanyathelo omabili aqondileyo njalo asemthethweni alandela umthetho yikho okukhona. Okunye okungalandela kuyabe sokukhutshwa yilokho esetha kuthola kuyimphumela yakho. Kodwa kwamanje silandela indlela ezikhona emthethweni lo esilawo kathesi, sibona kungcono sikusebenzise lawo macwebo ukuze sithole ukusekelwa kuphela nguZulu, uZulu yena emelwe ngamalunga eParliament.
Yes, ke sabona inhlanganiso yenu lezi inhlanganiso zababalisi zibhodabhoda zikhangela intengo yempahla ezitolo. Liyasuthiseka yini ngokwenzakalayo? Ababalisi bale mali yini kumbe labo bebefuna imali ngesiphangephange njengalabo esibabona bejengisela?
Lokho esikukhangeleyo ukuthi lokhuyana ebesekuthatha besithatha ubufakazi obumqotho njalo obumqoka okuthi buyefika nakuphalamende ukuthi nansi izinto esizibonileyo thina ngawethu amehlo ezikhona zisenzakala, ukwenzela phela ukuthi unongqoshi wezimali maye khuluma aze akhuluma ekhatshana le mpumela ekhona phansi.
Lo ngumnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso yezimtha, sixoxela eseHarare. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele elesigodlo sayo kwelemelika e-Freedom House yethule umbiko isithi isimo sokwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo siqhubeka sisiba sibi emhlabeni jikelele. Inhlanganiso le ithe okwethusayo ukuthi ukwethuselwa lokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo sokusenzakala lasemazweni athuthukileyo abengavamanga ukuba lalo mkhuba. Umbiko owethulwe ngabalinhlanganiso bathi uphenyo abalenzileyo luveza ukuthi ukwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo okuqale emazweni asathuthukayo sokusabalala lasemazweni athuthukileyo. Live Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa ngabeZimbabwe abahlala emazweni ukuthuthukisa umnotho welizwe ngokuthumela imali ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abakhokhela ukutshengisela kwabantu baseSudan balile inkuthazo yokuthi bahlale phansi bakhulumisane lenkokheli yebutho ehluthunele umongameli al-Bashir intambo zombuso besithi kababathembi. Ukulwisana phakathi kwabebutho labatshengisela kubikwa kubangele ukubhobha kwabantu abafika isithupha liviki kuphela. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations ithi isiyenelise ukubuthanisa izigidi ezingamachumi amane lenhlanu zamadola $45 million eyoncedo lokuthengela abantu ukudla abahlaselwe indlala ebangelwe yikungani kuhle kwezulu kwele Somalia, Ethiopia leKenya, kodwa kudingakala izigidi ezingamakhulu ayisikhombisa $700 million. ekuqhubekeni kokukhwela kwentengo yempahla emqoka ebalisa ukudla, abantu abaningi sebephila nzima ngoba bengasenelisi ukuthenga ukudla okufana lesinkwa lenyama. Kodwa labo abalezihlobo ezisebenza phandle kwelizwe yibo asebephila ngcono. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa, uMnumzana Cassius Mpofu, ukuze sizwe ukuthi abahlala phandle kwelizwe baphathisa njani izihlobo labangane ekhaya.
Hayi baba, kunzima kakhulu ukusekhaya. So into esiyenzayo thina lapha ukuthi uma ungabuthola utholileyo uthenge ukudla straight vele kube yikudla, ungasathi asathumela imali ekhaya. Imali esithume ekhaya mathi ngama imali njengokuthi babhadala amanzi lento esinjalo. Kodwa okokudla hayi akusathengwa ekhaya, sesithenga ukudla straight. Nibo malayithi abasithathele bahambe bayinika abantu abasekhaya. Kunzima kakhulu, imali esasisebenza ekhaya basela kanjalo.
Manje elikuthengayo impahla ezinjani, yikudla kuphela yini?
Sithenga nje ukudla okungaboliyo kabi. Kodwa uma umuntu aqeda 3 days, 4 days esiya khona, ngoba akulula khona ukuthi umuntu asuke lapha ekhaya same day, bahamba amalanga amabili amathathu abanye kuyafika ekhaya, ngoba bathole ibhoda abantu abaningi. Kule delivery etown njengakobulawayo, afike lapha adeliver aceda emakhaya endaweni ezijeneyo kuwonkaya kusuyokela khona. So into ezivala ukuthi sithenga izinto ezinjengabothukela, amafutha naworayisi nesepa yokugeza neyokuwahla, into esingaboliyo. Then okunye lokho njengakwesinkwa lokugikwa besifaka khona nje imali encane ukuthi azothengisa, ngoba phela kuba kutshela ukuthi hhayi isinkwa kasisadingeki vele. Into enhle ukuthi uthi uthenge iyiflower sise vele sizenze into zethu, ngoba bathi akusekho into okuthengisayo ekhaya vele, impilo yakhona yonke seyinzima kulanto elungayo vele.
Manje kona ukuthumeza impahla akuduli na?
Kuyadula baba, sokuthi somuthi ma uthengile ukhulumisa lo muntu okuthwala lezo zinto, ngoba khona kuqakathela ukuthi ma ungabe ungumuntu usebenza ngapha ngaphandle kweZimbabwe, nxa ngabe uthumela ukudla ekhaya ufanele ube nomuntu oyiwa oyedwa nje osebenzisana nawe, ukuthi noma ungabe ufika ukukhala uyakwazi i-customer yakhe. Kodwa ngoba asina choice, abantu kumele ekhaya baphile, kumele badle. So siye sesicela kubo, siyabacela sikhathi ndoda lo ndithenga ukudla kwami ongavo ke ebantwaneni, imali yami engilawo yiledlelayo, ngoba labo baphila kanjalo bazwisisane nankhona kathi hayi siphila sonke akula plan, ngoba laye ukuthi athole leyo mali ukuthi athenga abantu bakho ukudla maye ekhaya, kumele sibhadale thina lokho siyabe sinakho. So akakuna nkinga, kuyedula kodwa kusuka kube nzima. Sicele sikungathi ukuthi angeke sithithe abantu kabafa ekhaya, kungcono kunalokho ngiluze kodwa angikwazi ukuthi abantwana ekhaya badlile. Siko sesivele esesikulu ukuthi kwenzakale khonoko.
Ye manje nxa ukhangele kusiyaphela nalo umnyaka, kuyaba sekunjani? Liyaba selithumela into ezinengi okunganani?
Kusho ukuthi baba, kunzima kuzabe sokufunakala loba yini yonke nje ukuthi abantu baphile ekhaya. Kuyabe so abantu bazosebenza nzima emazweni, ngoba ma uhulumende lo ekhona asithi ma engaqhubeka abuse umnyaka uze uyophela kungekho okwenzakale, ngoba elisingathi esingesimo esikhona ekhaya kungenzekala loba yini. Kodwa asithi ma engaqhubeka ebusa kuyabe kungasela nto ekhona, kusho ukuthi noma ngitsho noma i-sweet noma yini kuyabe semele ukuthi umuntu ayithenge kumele ekhaya, akusela nto abangaphinde basayithola ngale, kuyabe kungasela nto, ngoba khona manje ama-industry avala abantu abahola, akula nto ekhona toda, kusho ukuthi umnyaka usuyaphela. Hayi baba, kunaye sokunzima, siyavele sesiphila ngasesebenza kumuntu engabuthola impuphu bathole ukudla, kuyabe vele kusebenza, ikakhulu impuphu into eqakathekileyo ukuthi abantu bayithole ekhaya.
Kanti kungani lingathumeli imali njengoba amarandi esebenza lawo ekhaya?
Imali ungayithumela baba, kodwa ayithengi, kuyadula. Basuke abantu abana bayitshintshe ngendlela abafuna uyitshintsha ngayo bona khona ekhaya, badeclare aluba into angasiza ukuthi ma irandi ingaba ningi kakhulu ekhaya, kwenza ukuthi isisindo sayo siye phezulu. Kodwa ma ingekho ningi ilutshwa njalokho esikubona ukuthi abantu bakhupha bayisa ngathi iphindisipa ibuye, ngoba noma uyilanda kubheka makethu ngathi iyadula. So ungathumela irandi ekhaya usithi bayithenga, hayi into abathenga akazifani into abathenga ngapha. Noma ngingahlanganisa mina ngithenga i-grocery shop ngibhadale imali yakho uhambise ekhaya, ngikhophele ukuthi lezo zinto ekhaya ngingazithenga ngemalini, imali engithenga ngayo ekhaya iyadlula imali endithenge ngayo lapha ngabhadala umalayisha. So sifana ukuthi kungcono irandi leyo silisebenzise la, sithumele kuncane khonokho, bayifuna imali ekhaya. Kodwa-ke akusizi ukuthi umuntu ayithathe leyo mali ingazozisebenze nix, uzoyithengisa bayithengisa leyo mali, imali yangkhona bayitshintshe ama-RTCs umabhondi nothimbe kuyini khonokho. But ma beyitshintshile khonaphana athi yangena esitolo ayithengi nix, mayethi athenga ngayo eshophu, bona beshophu yobadeclare ukuthi athi sivalue yayo ingaka, ngoba ufuna into oyifunayo, awuna choice, uzothenga naleyo mali abayifunayo bona.
Lo ngumnumzana Cassius Mpofu, isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale eGoli. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa usehlukumeza abantu njengalokho kwakusenziwa ngowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Inhlanganiso le yethule umbiko lonamhla olesihloko esithi Human Rights Violations esophenyo lwenyanga ephelileyo obeluhlolisisa ukuhambelana lelungelo loluntu. I-ZPP ithi uhulumende kaMnangagwa ukhanya eqhubekela phambili ebopha abantu abasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo zodwa abetheswa amacala okuthi bebezama ukugenqula uhulumende. Kulaba yisikhombisa abasentolongweni okwamanje ababotshwa ngokwenkwezi bevela emhlanganweni kwele-Maldives owabanika amaqhinga okulungisa okuhluphayo elizweni kungasetshenziswa ubudlwangudlwangu. Uhulumende uthi abantu laba bafuna ukususa umongameli labanye bakhe esikhundleni ngokungekho emthethweni. I-ZPP ithi njalo uhulumende usebenzisa amaphephandaba anjenge-Herald lamanye ukubahlasela lo kuqamba amanga ngokwenziwa ngabantu abasebenza kunhlanganiso ezizimeleyo. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Kodwa uGibbs Dube Studio 7 ukhulume lomnumzana Belief Gawule owake wamela itsholotsho edale le-Senate labalandeli bomsakazo we-Studio 7. Umnumzana Gawule usungula lingxoxo.
Emumeni okhona lapha eZimbabwe akula muntu ohlukuluzwayo. Ehlukuluzwele ukuthi kumbe kuthiwa ukwazachathangela ukuthi bazayenza umsindo. Gibbs kathi iliphi ilizwe elingenamthetho walo? Kanti bona abantu bephula imithetho bayenziwani? Ngitsho labo-America khona ngale lakubo. Namazwana lana azitsha othuthukile abayibo ama-champions abathi bazitshintshanje democracy. Kodwa thina sithi thina lapha sikonke konoko kuvela ngabi kithi thina sekuboni koko izinto konoko kukhulunywa.
Nxa sukhangele ubaba Gawule wena ubona ngazani pho kuyini okwenza ukuthi uhulumende nxa ukuthi sehlaselwa kangaka abantu sebefuna ukuthi benze abafuna ukwenza acine ngazani uyabavalela kwenziwa kwini konoko?
Uhulumende Gibbs ngifuna ukuthi sikhulumeni lapha sibekeni izinto zinjalo ethebulini. Uhulumende lo khona okamnandago omutsha okhona uhulumende lo nguye oyenze abantu ababauleka namhlaba balokutshengisela lokwenza konke khonoko. But kwesinye isikhathi abanye abantu babe-abuse amathuba anjenganala amahle basebenzise ngendlela eyakwethizwa ukuthi basuke bathi njengoba sokunje sebezazenzela labo uMathanda.
Siyakuzwa kakhulu baba Gawule, sicela ubambe konapho ungayikatshana. Sithatheke ubaba uClement Moyo. Uhamba njani okwamanje nxa sikhuluma ngabantu ababotshwayo? Baba Clement Moyo,
ngiyamangala lokhu silandela into yakudaladala. Uyazi singazangathi itho nabogogo
bethu.
Into embi yekudubula abantu ebutridini, ubopha abantu ebutridini lokuzama ukuvalela abantu basebenza amalungelo abo. Uyabona abantu kabasoze bapho ukuphikisa into engumoya engabahlukuliziyo. Hayi, akunamuntu ofuna ukuthi ukulwisana nohulumeni. Uhulumeni into enkulu kakhulu. Akunamuntu okufunayo khona okwenza abantu bangibenzeyo nalito yokungathi sebefuna ukuthi ngabe bayathengisela ukuthi uhulumende lomuntu kuyikumpana kabahlalanga kuhle. Angazi lo okhulumayo kumhlezenhlethu ukufenzela abahlala khona. Kabahlalanga kuhle idlala Dube. Ezinjeni lapha imbiza isabekwa. Indlala yimbi iyathuka umuntu kugebengu. Indlala likhozelwa nguhulumende nxa kuvale impingo zonke kumele ukuthi ngabe indoda ingena ngazo.
Ngizokuthiwakeusanokhoza usechumane.
Ilungelo labantu kabalazi kahle kahle uhulumende lo bakwazi ukuthi abantu balelungeli. Ubaba uGawule into eselwa ngabantu kaseze ayibone yena ngoba udose ingubo lapha mbathele ngekhulu. Konke kugawule ubona ku-right konke konke. Kodwa thina siyawubona ububi yena ngoba uyadla kuleyo ndawo ungekaze ayisole leyo ndawo.
Baba Gawule, sicela umphendulo khonapho.
Usano into engimele ngimtshele yona yokuthi uthi yena mina ngiyadla kudlala i-PF lani kodwa hayi kulahleka lokho angiqhathwa ngakuhulumende mina ngiyazisebenza mina somathuzile.
Yebo-ke lo ngumnumzana Belief Gawule labanye abalaleli be-Studio 7 ababexoxa loGibbs Dube kuhlelo lwe-Facebook olivalelisayo. Ngusithandekile ngikhonapha e-Washington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.